So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba onamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ziku-17 Mbimbitho 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, umthethwandaba wakule-South Africa ulahlele khatshana isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula.
Bona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabulelile.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US$1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezenyanga inye.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school esiye sikahulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umthethwandaba wakule-South Africa ulahlele katshana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula ngoba besithi kungabangela udlakela lokukhethana ngobuzwe. Amaphephandaba kwele South Africa athi umahluli uMnumzana Jabu Dlamini uthi ngasoze enqabele yonke imicimbi ye-Operation Dudula ngoba kungazakali ukuthi bazabhikisha nini njalo ngaphi. Amalunga e-Operation Dudula abikwa efuna abanye abokuza bavale izitolo zabo emalokitshini esigabeni se-Gauteng njalo izizalwane zakwele-South Africa kube yizo ezihamba phambili ekuqhubeni amabhizimusi kanye lekutholeni imisebenzi. Uhulumende walelo lizwe usexwayise izizalwane zakwele-South Africa ukuthi ziyekele amapholisa aqhube umsebenzi wawo kungabi ngumlandu wazo ukufuna ukujezisa abangela maphepha ukuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe loMnumzana Vusumuzi Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Africa Diaspora Forum.
Isinqumo esithule inkantolo ephakeme eyase-Gauteng sibona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo. Ngakho isicelo esibekwe ngabokuza esokuthi kuvinjwe imicimbi yokubhiyoza leso yisicelo esibanzi kakhulu esihamba siphazamise kumbe siphikisane namalungelo oluntu. Bekufanele ukuthi uma besenza lesicelo lesi basibeke bacace ukuthi yini kahlehle abayivimbayo eyenzakele naziphi izenzo abazinqabayo ukuthi zenziwe. Bekufanele basho ukuthi abaphikisana nakho yikuphi, hayi ukuthi nje bafake isinqumo nje esinqaba konke ukubhiyoza. Lokhu yikho okuyinkinga njalo okuphikisana nesekela mthetho selizwe. Kungakho sithi indlela bebefake ngayo isicelo sabo yiyona ehambe yabaphoxa.
Njengenhlanganiso lithini ngalokhu okwenzakalayo ngenhlanganiso ye-Operation Dudula? Kungabe kulilungelo labo yini kumbe bedlulisa amalawulo? Uhulumende lamabandla ezombusazwe ehlukeneyo baluphethe kuhle yini lolu daba?
Ukubhiyoza kumbe ukuzibonakalisa kwabantu bedudula asiphikisani nako. Esiphikisana nakho yikuthi basuke bahambe bayehlukumeza abantu bokuza bababuze izincwadi zokuthi baphuma kephi kumbe bavale indawo zobo zokusebenzela, ngoba lapho amalungelo abo awukubhiyoza asuke esephambana namalungelo awabantu okuphepha nokuvikeleka kumbe nawokuthi baziphilele impilo bengasese engaphazanyiswa ngamuntu, njalo nawokuphonga ubuzwa inaloba yini ngubani na, ngoba umuntu kuphela ogunyazwe ukuthi angabuza abantu amaphepha ukuthi zidabuka kephi yilabo abohlangothi lwasekhaya kanye namapoyisa hayi nje nobani nje kungakho sisithi ngendlela esibona ngayo sibona khona ukuthi asifuni ukuphikisana kumbe ukuthi sihlukumeza amalungelo abo kubhiyoza kodwa yilokho esingakuthandiyo ngoba yikhona ukuphikisana nesikela mthetho selizwe kanti uhulumeni sibona ngathi akwenzi okwanele akakwenzi okwanele ikakhulukazi lapho angabophi khona abaholi beqembu ledudula uma sokuye kwaba nesigameko lapho abantu abahlaselwe khona ngoba kusho ukuthi yibona abaqhuquzela abantu ukuthi bayenze leyo nto asidingi ukuthi makungahlaselwa abantu kumbe kwenza into ephuma emthethweni kulinda ukuthi kubanjwe lo muntu okwenzayo sidinga ukuthi umthetho ubambe labo abayibona abakhuthazileyo ngokubiza leyo nhlanganiso ngoba uma abantu sebeziphethe kabi ngenxa yalokho kusho ukuthi kufanele kubotshwe labakhona kodwa siyazi phela ukuthi uhulumeni waseSouth Africa lokho akakaza kwenze ngoba siyakhumbula eminyakeni elishumi edlule siye sabona ukuthi kuthe kubhiyoza abe security kwabulawa abantu abaningi kodwa abaholi abakaze baboshwe cabanga ukuthi kudinga ukuthi lo mthetho ulungisiswe ukuze abantu abaqhuquzela udlame baboshwe.
Lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda yozathi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Africa Diaspora Forum. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Manje imingcele yeZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kweleBotswana bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo ekhona efana lokudingakala ukuthi umuntu abe ehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze angene kweleBotswana. Okuningi asizweni untatheli sindaba iStudio 7 umqondisi Dube.
Ngolandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono kodwa noma nje sewuqala ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lweCOVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolonzi mawuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We've got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyalifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves we're not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated that means awusangeni kweleBotswana. So sifuna ukubulala i-business njalo sokuzaffecta i-business kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu abanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abathenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa sithathele i-profit yakho in the form of forex usinikwa iZimbabwe dollar imbona ngani wenza i-business zingakhuli. Zingakhuli incentive liyana abathi bona incentive ukuthi bayakuchila i-forex yakho bekuni i-forex yakho imali yakho is the form of RTGS code named as incentive bona ngani akukho right. Remember during ukugone ngokubhenkazena sasithola ama 3% ukuthi we manage to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba lama expenses wawuyincare usiyawenza ama expenses lawo ayesiba covered on the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emabhoda bafuna i-certificate of vaccination. Kuyukuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalelwa imali eningi kakhulu esingeke siyi-afford-e at a time le i-period yangikhona ukusebenzisa i-certificate lesi sindutshwane ngoba nxa sikhuzile amabhoda siba lezikhathi ezithize esizifuna ukuthi sihambe sometimes sobe sigcwele impahla zokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Kubikwa sekulo hlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemsebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhasa uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Sizinazelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle amarandi lama-US dollars but ngapha kobulawayo uma sizithengisa ama-customer yethu amaningi nama-civil servant abahola ibhondi LTGS abahola i-plastic money but at the end of the day sigcina sesiyithola imali engahambelani ukuthi isiwote ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena kuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana yabika ngoZibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane ukuchapha encele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempilakahle emngceleni weRamakhobane unkosikazi Kenanawo David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngumqondisi wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association iNACORA ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola ayomelika angamakhulu amahlanu US $500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US $1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezimqoka nenyanga eyodwa. Lokhu kulandela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Impuphu ikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlanu ekhulwini i-15%, okutsho ukuthi isaka le-10 kg ebelithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane ngedola leZimbabwe i-$955 isibiza amadola ayinkulungwane elekhulu $1,099. Lo umzekeliso nje owodwa kuphela. Untungamile Nkomo, Studio 7, uxoxe nesikhulumeli seNACORA umnumzana Efidlela Ncube.
Kayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abalabantwana abafunda eprimary abafunda ku-public school sikahulumende abangela amarenti la phezulu. Nxa ngabe bengabantu labana abalabantwana asebefunda e-high school kumbe abase-university imali abayidingayo badinga imali elanda khona li-1,000 kumbe edlula i-1,000 kusiya ngokuthi abantu abo bafunda ngayo. Ngakho ke vele imali okuthiwa incane oyidingayo uma uzaphila kuleli lizwe udinga imali engaba ngenga $550 iyo imali oyidingayo kusiya ngokuthi umndeni wakho ungakanani kanti ke njalo ukuthi izindleko zingakanani ngokuya ngokuthi abantwana bafunda ngaphi kanjalo.
Ngaphandle kwempupho Ncube, iyiphi eminye imizekeliso yentengo ekhwelileyo ongasipha yona?
Isinkwa lesekade sithengiswa ngapha kuka $200 sesingale ku 240-250 ngemali yaseZimbabwe. Usuthi kwezindawo njalo ungafaka idola kudinge ukuthi ugcwalise ngeyinye imali njalo. Yibo bunzima abantu abahlangene labo ngokuba ukukhwela kwalezi zinto imali engazange yakhwela abayiholayo kutsho khona ukuthi bazaba phakathi kobunzima kakhulu. Bazabe bengasadli lokhu akade bekudla, bazabe bengasagadi izimota, bazabe sebethwele nzima kakhulu kulalokhu akade beyikho khona njengamanje.
Kukhona yini okungenziwa ngohulumende ukuze avikele abantu kumthelela wokudula kwezinto lokho?
Into yokuqala njengayenza uhulumende ukusiza abantu yikubusa kahle ngokuba zonke lezi nkinga zizalwa yikubuswa kabi. Ilizwe libuswa kabi, umnotho uyadilika. Awuzidilikeli lo mnotho akulamhlola owenzakalayo. Lokho esikubonayo kungumphumela wokubusa kabi iminyaka engu-40 edlulileyo. Ngakho ke oqala nje bamele balungise indlela ababusa ngakhona ukuze kuvuke i-economy. Ngaphandle kwalokho akulanto engenziwa. Okwakhathesi angiboni ukuthi khona into abangayenza ngaphandle kokuthi mhlambe lapha lalaphana njengokuthi amafutha ezimoto okunye okwaqhansisayo ngumthelo ophezulu ofunwa nguhulumeni. Nxa engasusa wona lowa mthelo kuza kwehlisa amandla omfutho wokuthi izinto zikhwele ziyaphezulu zikhwezwa ngamafutha ezimoto. Ngokunye kwezinto angazenza lokho. Kanti kokunye angakwenza ukuthi abe lalapho futhi angathola khona izinto ezinjengabo wheat lezinto ezihlukahlukeneyo. Ele oil njalo ivele kwezinye indawo lapho engabe ichiphe khona. Kodwa phezulu konke lokho into vele eqakathekile engenziwa nguhulumende ikulungisa ipolitiki ikubusa kabi ngokuba khona lokho yikho okudiliza umnotho okwenzela izwe nxa sekulezinto ezinjengezimpi lise lidilike lithwale nzima ngale ndlela.
Umnumzana Ifizela Ncube isiphathamandla sehlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Uhulumende yena uthi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kubangelwa yimpi yakwele Ukraine yikho okuphehle ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla hathi amaphutha akhe. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi akula ngisho loyedwa olemvumo yokuvota ephandle kwelizwe owafaka isicelo sokuvota. Ikhomishini le ithi ilanga lokufaka isicelo sokuvota phandle kwelizwe ledlule mhla ziku-9 ngoNhlolanja. Iphephandaba leNews Daily libika ukuba udaba lokugetshwa kwesidumbu sikamnumzana Robert Mugabe ongumongameli welizwe seludluliselwe phambili ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe esecatshe elinye njalo igqwetha ukuthi liphathe udaba lolu. Okwamanje selilitshiye ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sasa kanti ngikusebenza lana yothi ngingithumulomo lobaba lo ezano sibizwa ngokuthi Eliphas Shalo okusayiphela inqolo ngikhuluma into engikhuluma manje into engibona abezani lapha makade ningaqinisi zonitshela ke mina namhlanje indaba vele yaphazanjwa yibo seselalo uchegu labo lelo uchombo ethatha imali zamakhansili ezihambisa kuye eHarare abese divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi akunedolobhu elingahamba liyethuthukisenye indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele kevele bebandlulula lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo Eliphas Mashaba unamanye amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlubona bezanu yibo okumele bakhi ibaba yalisayo in fact ababe futhi into ziyenzwa kubo njalo ibaba vimba zonke izinto lezi zisenzeka bese uthi i-citizen coalition for change yeshule ayikaze yabusa bona ebezani babakusayo njengaqamba amanga kungaze kube njalo yiba babuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani bele tsotsi elidala elingumongameli wabo. So bantu lingabavotela abantu bezani PF lapho bayanye yibo uthulani enkasi osikhobo khulu
salibona kanza usfrostis wami ayi osikhobo ndakasi sopa osikhobo khulu ndingabe lonza.
Yes sanibonani sanibonani bakithi lonke balaleli besitudio 7 kanye nabasakazi babam elingethinti abantu ayabi lapha baphephile basayibambi lapha bayibambe khona ngesigaba secorona. Ye bakithi namhlanje lo daba yesitile kuseseludaba olufanayo esikhathini kodwa lokusilungisa lapha nalapha. Ye okhulumayo lishabona elikhulu esigabeni sakosiwo kwelaseplumtree engukhanyani Ncube kodwa ngikhuluma ngilapha kwelasemzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wasetlo. Ye indaba ikanje bakithi esikhathini esiningi abantu ma nizokwenza izinto kwa-Trenkosi zicabangeni nizibhekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesiza lana eMzansi for ukuzofuna umsebenzi lokho kwakuthiwa khona ngawo befuna ama greener pastures. So ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo. Kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi GKU zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenele labomama and so forth, kwabonakala sebethatha uMzansi bewenza idukwe. Cha, akusona idukwe leyi, lapha kuselinikwelinye ibizo elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokwenza kwalo futhi. So ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa iSouth Africa isikhululekile, umbuso singowabantu, basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya, imuli yonke babuya bazothi gwata khona lapha, basebelahla umgomo lwana abaza ngawo ukusebenza. Manje sekuminyene lapha, akusekho space, akusekho ndawo, sebekhala ke manje abaseMzansi. So ke ngithi bakithi nayo Operation Dudula bantu isifikile isineminyaka, wena wadiza umuzi ekhaya, wathengisa yonke into, uyoqondaphi, uyoba yini, uyoba uzohlalaphi, wase kuzimela khona lapha. Bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi. Ngibonge bantu benkosi, ngithi asikapheleni. Nansi Operation Dudula isimi isemnyango bakithi. Ngiyabonga. Amele kuyo ndawo.
South Africa, Nancy Bone, we have drawn. I want to wear a culture mask, Avant Pop. Katukala Pasima Kaya Uras, and I have no more to put a photo. Ah, this stubborn, Baba, yes, yes, sir. I can't come to that kind of a
Salabona, Salabona, long cape,
eh, but as you indicated, I have looked at the Bluma, but I learned to get a matte painting, but I would have got a bus. I got not to look yet. I would have a equaling among the other.
Studio 7, salibona lonke. Awu bantu bakithi ngamosi isikhathi. Mina ndombuzo nje i1, bantu bangamphendula kiyo. Since kwaba nguwe wena umuntu ombula Studio 7 wasemathebeleni. So wakho wabona emashonaleni kungaliwa na? Mina sisi ngazalwa ukuhlezi ukuchikisana kuliwa njalo nje. Ilizwe lolu ngasikhathi bani? Makho labantu abantu lona abantu elikhona libumele liphakwe embusweni. Saya kuliwa njalo nje. Siyosibhekele ukuthi seziyi-NDC Alliance bele zimpi zabo labo Monzola, uMakhube, labo Chamisa sebephumile sekuyi-CCC babangani ke waye behlale phose kanaqadi bantu bakithi ayayayayay angiyazi phela sizahlupheka sosiyofa so longo lilo kolisakalele emashonalens siyohlupheka sosiyofa sike sizame kuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuza siyehlula kanje lokhu ezama ukukuyakho kule singakuboniwe kulokhu kuphuma kwezinews kuliwa kuphela njalo nje asiyakhena kwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuza sisakhe uzafula yasobona kuliwa uzafukakaza kuliwe yebo kungena ngosongelizwe ukuba lokhu ngani ukuthisana into leyo almost 1 week iphele nya abantu abasebekhulumisane bazwana bayiqeda into yabo umthwakazi kulokuba khona lokuthisana in 1 week siyakuphele nya kathi wasemashwaneni lokuliwa choso kuzokuphela 30 years kulokhu hlakubangiswana njalo nje ilizwe lisifanisiya phansi ngokunjani abantu bakithi sidebela sihlakaniphele uyasozwa amashona besikhuza ntwe kumandebele yeke lanisha balezi mayi abazinika amakhoba luso kibo kuqala ke sibone beke beke likhulu asibone angeke bekide lokuthi bezokhuza thina ngapha bona bethezi besilwe ke njalo nje ilizwe lisiwe bantu bakeke siyekeleni abaphatha ngale siyo asizani nenze ukuphaka uzapha embusweni sibone ukuthi loku sibalutshwane njani ngakusebenzi lokhu
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angenani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ele Melika kumele libambisane lomanyano we-NATO ukuze kuvinjwe indizamchina zakwele Russia ukuthi zibhombe uZulu mahlayana. UKipchoge Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala le-Congress lakwe-Melika esebenzisa kule mbo kuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla ngele-Russia. Uthi ele-Russia libhomba ngamandla emadolobheni akugqela ele-Kyiv, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula sisisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft that can help Ukraine.
Xa kusehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezindizamchina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Joyce Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana we-NATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli we-Ukraine, inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu nxa liqondane lokuthi i-America kumbe amabutho e-NATO afake imikhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone. Angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusithuthi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia benxabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine okulabantu abedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo eziyanceda ukuthi engxenye kube lokugasa kwekuthunjwa kodwa njengomahlala nesitsho ukuthi uPutin vele uthembe khonokho ukuthi uzathumba i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Zimbabwe Communist Party uthi kukhanya ngengani uZelensky usethule nzima.
Into yokuqala yokuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia le-Ukraine kodwa ngoba uhulumeni we-Ukraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso wavumela ukuthi izwe lesemelika lifake ama-military base. Wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia. Sekhona kunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye, yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika laphakela umkhokheli wako le-Russia umnumzana Vladimir Putin izijezo zenoto kulandela ukuhlasela kwakhe ele-Ukraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izijezo zenoto. wakumanje uBiden ukhangelwe ukuba uzanika eleli Ukraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola $800 million yokuthenga izikhali zokulwisana lele Russia. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubekeze sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba wele South Africa ulahlele katshana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswa umkhankaso wedembo elizibiza ngokuthi Operation Budula. Loba nje imingcele eZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bakhala ngemigoqo elokhu isakhona. Sizigqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.